isinto samabhasi eHebron sasivame ukuphithizela abantu begada besiya ekhaya kumbe besiya phathisa impahla etshiyeneyo abancedisa ukudinga isihambi ababizwa ngokuthi ngowindi bathi akusenjalo ibhizimusi siyehle okwamagama umnumzana James Moyo uthi umcabango wokubuyela ekhaya uyamfikela ngoba sekunzima ngitsho lokuphuma le mali engamapula alitshumi lanhlanu i-50 pula ngelanga abamemezela amabhasi bathi babesenelisa ukuthola imali ephakathi kwamapula amakhulu amahlanu i-500 kusiya kunkulungwane i-1000 ngelanga elihle lebhizimusi
business hayi abantu abasahambi njengakudala njalo abantu babehamba kathesa khona amabhasi anje suka esuka kundawo into eyi-30 lokuyasuka amabhasi angayi-5 kuze kuphume 2 or 1 abanye aswele abantu mali ayisabhodi akusela mali
Umoyo uqhubeke sithi sekunzima ukuthi beqhube ibhizimusi labo lokumemezela emabhasini ngoba labo eBotswana sebeyithatha leyo msebenzi.
Abalapha eBotswana kudala babengayenzi umsebenzi lo wenziwa ngabazimbabwezi. Babengathengisi, babengayenzeli abona amashedule akathesi kwakungela since sike kwakungekho kungele. Amatshela esithi amazizulu wathengisayo kuphela. Kathesi manje abantu bonke sebethengisa.
Omunye osebenza lo moyo umnumzana Derek Smanda laye uthi akusela bhizimusi uthi abantu sebebona kungcono ukuthumela imali ekhaya uthi ihlobo zithenge impahla khona
ngakhangela iminyaka le before singakayibona ukudown lapha ngezikhathi lezi amabhasi o-20 ms bangu-6 5 6 igcwala wonke right now yona le i-1 eyisinde ukuthi igcwala abantu sebathi sababuya but akusafanda kuqala kusafanda kuqala kanti futhi abaningi athe sesifunda ukungcono ukuhambisa iy'mali yeyitshintsha phambili sebesiya kumkhulu ngokuningi
kodwa usibanda othi noma kungawumanjani kwele Botswana kangacabangi ngokuthi aphindele ekhaya
ukuthi thina vele sesijele ukuthi thina sithanda ngapha sithola ngapha mina sokungaba nzima kimi ukuthi ngisuke lapha ngingaqalisa impilo entsha ekhaya ngoba angilayi isosiinkame yabe ngiyenza angila nto engiyabe ngithengisa like ukuthi ngingasukani le mali yami la ngiyenza up using that money I'll dig deeply into my pocket so abasekhaya bathi ngiya much better bona ngoba le other means bathengisa abanye basebenza they used it to that life here
uDendai Mafungaitse osebenza ucelela amabhasi ahambela eHarare laye ukhala ngodaba olufanayo
kunzima kona kakhulu izinomoro uthathe 200 pula amalanga naye kunzima 200 pula kona yakusukulisa ukuyithatha emabhasini ndlela yayo akutshwane le before lockdown kona yana kuwest even abantu abaphathisi ke asizi ke basebenze njani ke sifuna ukubuyela ekhaya kanti sihlale lapho zasicele lutho ke
amathuba emsebenzi kwele Botswana aqhubeka incipha kwabokuza ngesikhathi izalwane zakulelo lizwe lazo zingasakhethi noma yiwuphi umsebenzi inombolo zabezimbabwe abangena eBotswana liqhubeka lisehla okusho ukuthi kuyakusoma kulaba ababhizinisi ezimota ezithwala uzulu ugwalo olukhitshwe iofisi kahulumende ye-36 Botswana lutshengisa ukuthi inani labangena bevela ezimbabwe ikakhulu besebenzisa umngcele weramokhobane selehle kakhulu ibotswana yiyo ekade kulilizwe lesibili ebelisamukela izethekelo ezivela ezimbabwe kodwa inhlanganiso ebona ukuphuma lokungena kwabantu emazweni e-international organization for migration ithi iningi seliphuma kakhulu lisiya kwele-south africa kube sokulandela ele-zambia ngingumqondisi dube wendaba ze-studio 7 ngesabron kwele-botswana